Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani sibukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 31 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachia umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo.
Sokukhethwa kwezikole ezithile indawo ezijeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhuluma kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebo ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa ngaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siyaphezulu.
Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla leMDCT.
Nga ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du.
Kulo yedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe iCOVID-19 izolo ukuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane lecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lesiphepho cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachia umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Abezomkhathi bathi iyezi lika cyclone Charlene lizaqhubeka liselizweni okuza kwenza kune izulu eliningi kakhulu okwamalanga amathathu alandelayo. Abezomkhathi laba bathi ngaphandle kwesigaba seManicaland idolobho lakoBulawayo ikakhulu emalokitshini athi Makhokhoba, Country Park, Phumula South, Mganwini, Nkulumane lezinye indawo zizatshaywa lizulu leli kakhulu. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhulumende ufake isikhwama sokuphathisa abantu abasendleleni yaleli zulu esingamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi malungisele lobani ayenziwe nguhulumende koBulawayo phambilini kwalesi siphepho.
Imbiko isifakiwe ebikayo ukuthi kule ngozi lesikhangeleleyo ekhanya e-cyclone ezayo. Ngokunjalo ke siyathola imali lokuthi sokufakwe ama-notice ngapha ngeBulawayo City Council besebenza bendaweni labantu be-civic aviation bevikela abantu ukuthi kufanele abantu siziphathe njani. Bayasitshela ukubana kule ndama low-lying areas okufanele abantu abahlala kulezo ndawo babe leqiniso lokuthi bazimisele ukuthi xaso kunzima bananzelele ukuthi bayaphuma kulezo ndawo. Sokufakwa sokukhethwa kwezikole ezithile indawo ezijeneyo ngiyananzelela ukuthi ngapha indawo akhuluma kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebo ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa ngaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siyaphezulu. La kwezindawo nje zonke bafakile indawo ufanele bayelikiswa, batshe lokuthi futhi nxa umuntu ephuma endlini abe leqiniso lokuthi uyakhiya izindlu yakhe achiye khile. Lokutsho futhi ukuthi abantu bangamele bazobatshela ukuthi baphume ka umuntu kazibonele ngabona ukuthi amanzi asesanda asesiba maningi aphume agijima aye khonapho kulezo ndawo ezikhethiweyo. So lokuthi abantu bangabambi amagetsi babe leqiniso ukuthi nxa lezulu ngaqalisa baswitche off amagetsi abo, kungaba la mapholu awayo ayezesa babonta babambi le namba futhi zifakwe zokuthi nxa sokulobunzima abantu bafonele ziphi inamba. So ke imizamo yonke le ekhona eyenza ukuthi abantu bazimisele babe ready ukuthi nxa sokulala umkhosi babone ukuthi abantu bavikele kanjani, lokuthi abantu bangachaphi imifula egcweleyo kumbe izifula ezigcweleyo. Labantu bezimota futhi bayaxwayisa ukuthi bangangeni ezifuleni lapho kulamanzi amaningi khona ngezindlela okuqathekileyo ukuthi abantu futhi abahlala ezindlini bangahambahambi. Imbiko sibulelethwayo iqonqoselwe bantu.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa lizathatha isikhathi esinganani izulu lona lena?
Siyakuzwisisa ukuthi nxa besitsho bathi bona izulu elikhanyeleni lamhla liqalise nje ntambama, bebefanisela khonapho ama 10 o'clock ebusuku ukuthi lizaqalisa leli zulu liqhubeke kusiya kusasa likhangela ukuthi sibe lalo lize lidlulele eBotswana after 2 days kusiya kumhla ka 1 bathe ngxele lizaqalisa ukwehla bese lidlulele eBotswana ngokunjalo ke bayathi ukuthi yikho sikukhangeleleyo so sikhuluma kanje kathesi bayasitshela ngxenye ngo 10 lingaqalisa sibili ukuna so ke kwesikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi kambe kuzasidonsa kanjani bayathi futhi uzale izulu elikhulu ngoba bathi bona sikhangele ukuthi lingana ama 60 milliliters amanzi esingathola ngehole elilodwa so kuyabe kutshengisa ukuthi nxa kunjalo kuyabe kungamanzi sibili amaningi azathi abe khona so yimbi ke siyithola le
sikhuluma nje kunjani umkhathi uyakukhanya yini kubana likhona izulu elikhulu elizayo
Desinasikhangela umkhathi alikani kodwa kulokufefeza okunye okuthile kodwa nxa sikhangela umkhathi kuyajengisa kulamayezi ikuthiwa kumnyama kodwa kuyajengisa kulamayezi sibila khanya ungathi aloku eqine siyaphambili okutshengisa ukuthi kungenzakala ukuthi khona okwesikutshelwayo for sure izulu line so ke ngokunjalo vele abantu abaningi siyananzela ukuthi sikhuluma kanje labantu vele abasakhanya phandle abantu sebesezindlini njalo sokusiba lo moyanyana futhi ozwakalayo okutshengisa ukuthi hayi lokho abasitshela khona kungenzakala
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Akukacaci ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla leMDCT. Ukhuphe owazise izolo ukuthi usebanjwe igciwane lecoronavirus ubikwa esala ukwamukela impumela yokhetho olwenziwe ngesonto eHarare lapho anqotshwe khona kukhetho obelulobudlwangudlwangu. Izolo uMonzora uqhube umhlangano lentathelo izindaba wethula amagama eziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela uMakhuphe ophiwe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe ndawonye lomnumzana Elias Mudzuri omunye laye owanqotshwa kukhetho olwenziwe ngesonto eHarare. Umnumzana Morgan Komichi nguye yedwa owamukele isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo asiphiweyo kodwa uKhuphe loMdzuri kunye lenye inkokheli ebalisa umnumzana Joel Gabuza bebebikwa bengakamukeli izikhundla abaziphiweyo. Imizamo yokukhulumisana loMakhuphe kumbe isikhulumeli sakhe umnumzana Khaliphani Phugeni lezinye ziphathamandla ezikucele lakhe yehlule ngoba bebengaphenduli incingo. Kodwa senelise ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du, ligcine lingasekho. Singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje, ikakhulu ngo-2023. Yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023. Lokho esikubonayo kakutsho lutho, into enkulu ukuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023. Lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanje. Njalo kungakhathalekile ukuthi ngumonzora olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani. Into enkulu ikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lolumisiweyo lwelizwe.
Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona ikakhulu ukuqathaniswa yena lo Thamisa kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisa usekelo lwakhe. Kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha usekelo kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izana uPF inqobe. Into enkulu ukuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo bezana uPF buphele. Kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Akula ntuthuke elizweni, akula msebenze elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke iopposition kumele ibuthane sebenze ndawonye. Ku kuphume iZANU-PF.
Sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona. Ungani amazwi akhe ngawukakha? Umbona njani yena njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na elizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi ungumuntu owakhayo kumbongakhiyo leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe ebona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona yodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo. Lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele, balalele, bakhangela izinsizi zabo, bakhangela ukufuna kwabo imigwaqo, izindlu, izibhedlela, babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona. Kumbungomunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu. Yikho lokho abantu abazabe bekukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo, kungakhiwa la yini kumbe ngeke kwakhiwe la yini. Ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza. Wonke lokho abantu bazabe bekukhangele kusiya phambili bebona ukuthi bangasebenza laye kumbe bamlahle.
Manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye aye kuye amanye aye kuchamisa bese kunqoba umnangakho?
Kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangapi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izana uPF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenza le inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo bezana uPF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye balethe inguquko ezasusiza uPF empilweni zabantu. Ngokuba as long as izana uPF isembusweni akula ntuthuke elizweni, akula msebenze elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke iopposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume izana uPF.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Kunoyedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labatholele ligciwane abafika phose amakhulu amathathu 289 balithelelwe elizweni, kuthi abathoba munwe munye 9 balithelelwa kwele Botswana, abane bavele lalo kwele South Africa. Abatholakale beligciwane leli abedlula amachumi ayisithupha 64 ngabesigaba seManicaland, kulandele abakwaBulawayo okutholakale abedlula amachumi ayisithupha 62, lezinye izigaba lazo zalandela. Kulembono ehlukeneyo kulandela umbiko kahulumende ukuthi izikolo zingavulwa mhlaka 4 zibandlela njengalokhu okwakukhangelelwe, ngoba inani labantwana besikolo ababanjwa igciwane le-coronavirus seliqonga. Abalimhloliso yibo bodwa abazavula izikolo, kuthi abanye laba bazaziswa kumalanga alandelayo. Okuningi asikuzweni kuba Thabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education umnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections,
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa yecorona asisena ukuvula izikolo
2021 calendar. Please be advised that
umnumzana Themba Kuyemoyo umgcini sihlalo welupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivule kanikeze ababalisi i US 520 dollars ababevele beyihola ngo-2018.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo. Uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Talak Club. Kodwa imboni ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisi bebe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu abantwana bebuya ema-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadezi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyele ama COVID-19 results itshengisa negative every time bezobhala.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, i-WHO. Okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Ababhala imihloliso ka-form 4 lo-form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezenzakala ekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi ilizwe lakhe kalisoze livale imingcele lanxa selikhweze izinga lokulimuka igciwane le-coronavirus laya ku-level 3. Ele South Africa lithi lithethe lelunyathelo kulandela ukuqunga kwabamanja igciwane le-coronavirus. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi amapholisa asecebise uZulu ukuthi engaphatheki emidlalweni yokuthakazelela usuku lomnyaka omutsha okwandise ukwenziwa iminyaka yonke. Lokhu kutsho amapholisa bakwenzela ukuthi abantu balimuke ubhubhane le-coronavirus. Kuba manje sengelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nyaka ka-2020 ubumubi kakhulu bantu benkosi. Njengama-youth besizama besicela ukubana kuzanywe ngamandla wonke ku-2021 ukuthi sithole amalungelo ethu ngokutshana ngokutshana langendawo langezindawo, ngoba bekunzima kakhulu imali ayisebenzi. Besicela ukuthi ubana nxa kulolu ncedo uhulumende esincede konke ngaphila ngapha kusukisela ngapha ebhinga sikhangelelwa phansi, but siselizweni elifanayo singama-youth kunzima kakhulu lokho. Siyabonga ingani uDiyani ingabalwa uzwakale konke lomhlaba. Ngiyabonga.
Siyabonga obingelelayo uJacob, siyathandana ngokobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJuke Moyo useCountry Park, labo bonke nje abalaleli ngithi libele kusene enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yamalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngonyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini. Imfundo ibingekho, sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akulanto yenzakalayo njalo labo abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumente. Ungakhangela njalo uhulumente wezanupf uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha sigayela ujaha oko wathunjwa khonalapha ubulawayo ukuthi abantu amcheywa kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumente wezanupf futhi kukhona akuthandayo ngamalungelo oluntu. So amafitshane nje singathi lo mbuso umbuso wohlukuluzo umbuso wokunqindezelo akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi baphushe abe agenda kuphela noma abantu abatsha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu. Siyabonga obingelelayo uJacob siyathandana okobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi beStudio 7 siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo useCountry Park labo bonke nje abalaleli ngithi libele kusene enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yebuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngomnyaka ka-2020 ukuthi uhulumende ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini imfundo ibingekho sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto yenzakalayo njalo labo abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumente. Ungakhangela njalo uhulumente wezanup f uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha sigayela ujaha oko wathunjwa khonalapha ubulawayo ukuthi abantu amcheywa kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumente wezanup f futhi kukhona akuthandayo ngamalungelo oluntu. So amafitshane nje singathi lo mbuso umbuso wohlukuluzo umbuso wokunqindezelo akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi baphushe abe agenda kuphela noma abantu abatsha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu.
Sanibonani abantu bakithile njani ngezindawo. Siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe. Waxothisa abantu bakachamisa ephalamende, wajika waxothisa uBhebhe, xothisa abantu emsebenzini. Manje ugijana lo Douglas Monzora ethi yena ulandela isekelo sombuso. So isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengalokhu asebekwezile njengoba sebemtshaya. So yiso isekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi ilizwe iZANU-PF ihlukumeza abantu, iZANU-PF iyatshontsha i-corruption. Yena ugijima uyabhidliza i-MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU-PF embi. Lumama uright bemtshayele, inhliziyo yakhe imbi kakhulu. Umhlaba wonke uyakhala ngilizwe ukuthi ilizwe lilungi kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba labo Monzola. Manje yiba sebemtshayile, kube ngangumuntu ocabangayo, kube ngasikhala kunye laye. Manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili, wagijima wakuba Harvest House ehamba lawo amaphoyisa emgadile, amaphoyisa lamasosha. Namhlanje sebemtshayile, yiba sebemtshaye oMonzola lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance, exothisa abantu ephalamende, abantu futhi ngabantu abasebenzela abantu yini ongena support.
Hayi, into kaMakhuphe leyi ivele kayizwakali. UMakhuphe udliwe, yena akavumi ukuthi udliwe. Abantu bathi party yakhe MDCT party elandela iconstitution abakuvumi. Bona baqalisele ukubona ukuthi uMonzola utshontsha imali, bangene njani ekhethweni bengabonanga ivoters roll. Abantu bokuqala kucheck ivoters roll ukuthi babone ukuthi ivoters roll iqondile yini. Bonke bacheke zonke izo zabo kumele bazikhale bazibona ukuthi ziqondile yini. Amanxa ezaqhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli, athi udlelezelwe uMonzola uyenze yakhe i-voters roll. Bengayiboni ukuthi ngamonzola yini. Abavume kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma, laseyenza njengoTrump. OkaTrump akusebenzi lokho. Yikho lapho esizabona khona ukuthi imithetho ndaba yeZimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi, ngoba vele kube kumila kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani. Kathi noma edlelezelwe 883 120 14 9, hayi masota badliwe hawo abanye kwabanye kuphela. Lokho okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela. Okwakathi esudliwe uMakhuphe kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe.
Bathandekayo bantu bakamthokazi, bantu besizwe semandebeleni, siyalova siyaphela. Seziyavula esikolo mhlaka 4 January. Abantu bethu bavulela ukuyafundiswa amabala anjengoumchanca, bezama ukuthi bafundise umchanca, amabala angaziwayo esindebeleni. Abantwana sibafundisa amabala aqondileyo, kanti kusuke kwasekusidini elizweni lakithi. Sesinikwa abantu bempumalanga, abantu besishanini ukuthi bazofundisa abantu bethu bengakwazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Kanti singayiphatha njani leyo ndaba? Bakithi abantwana nabethu sebebuliwe, abasakwazi ukuthi babelonga to which tribe. Ulimi lwabo sohlelwa kutsho lalahlela kale kajani. Ezikolo abasalifundi ulimi. So kubuya abantwana bevela ezikolo besiza ezimulini, babuya lolimi olungazwisisekiyo ebazalini. Kungani yilo ulimi oluqondileyo belufundiswa ngabantu abangababalisi abavela esoneni? Ngakho ke asukumeni bazali, ke sinanzelele khona khangelani ukuthi abantwana bafundiswa ngobani. Kanti akulabantwana abafundileyo, akulabantu abafundileyo abangafundisa abantu abenu ezikolo zesiNdebele? Umbuzo lo mkhulu kakhulu. Baningi kakhulu amatisha esiNdebeleni asetrendi, kodwa bazihlale baswele indawo zokungena bafundise. Cela bona uhulumende, asicele ngokubana uhulumende angenise abantu besiNdebele ezabelweni zasiNdebele, engangenisa abantu besiNdebele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, sokuvele imbiko ethi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence wala ukuthi asetshenziswe ukugenqula impumela yokhetho. Inkokheli yebandla lama-Republicans ikhokhelwa ngumnumzana Louis owesigaba se-Texas ibikwa yayizama ukuthi imsebenzise uPence kodwa yena wala. Kwelunye njalo udaba, lokhu kulokukhonona kwabanye abathi umbuso kamnumzana Joe Biden uza kuba lihlandla lesithathu lombuso kamnumzana Barack Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Lokho mbona ngathi ukukhuluma nje kwama-Republicans, ngoba uBiden ufaka abantu labo yena abona ukuthi uzasebenza labo. Nxa kuyikuthi ngabaka-Obama, mbona ngathi kulungile, ngoba ungakhangela umbuso ka-Obama waba muhle kakhulu. Iterms zakhe zombili, i-first term 4 years, le second term 4 years, lezana kusika ku-8 years, waba ngumongameli owaphumelelayo kakhulu engazanga amiswe yibo ama-Republicans ababemhlalele emnyango be-oppose ama-proposals zakhe wonke. Ilizwe lelo wayeza lichiya liphakeme kakhulu. So nxa kuyikuthi wayesebenzisa bona abantu abakhethwa ngu-Biden ukuthi bakhokhele ilizwe, mbona ngathi balungile. Mina nambona ngathi ngiyakusekela khonokho, kodwa ke eqinisweni ukuthi uyazikhethela yena abantu afuna ukusebenza labo.
Manje ubona ungani abakhononayo bengaba belenjongo bani?
Labo abangathi bayakhonona yilabo abaphikisayo i-opposition eyingama-Republicans. Mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas.
I am a yo.
Singa bagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesiphepho Cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa kobulawayo. Akukacaca ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uzasamukela na isikhundla asiphiwe ngumnumzana Douglas Munzura osengumkhokheli webandla le-MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.